Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtshakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 5 kuzibandlela 2021 ngontungameli inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
ngomumo wama numbers e COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi uthathe amanyathelo ukuthi kube le lockdown
kulabantu abangamakhulu edlula ama Sano 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 izolo labane ababhubhileyo
esakubona ngo March last year umnyaka ophelileyo ku lockdown yokuqala kwakuyinto embi sabona ama journalists achaywayo amaningi kakhulu
imiso Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe okuqale namuhla inkantolo ye High Court emaSwingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka uShila Chisirimuno akhululwe nebail zonke lezindaba lezinye ziyalandela abantu abangamakhulu bose ayisithupha 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labane ababhubhileyo lokho kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus kuleli selokhu yaqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula ijumi lanhlanu 15,829 asebebhubhile bona bakhwele baya kumakhulu phose amane 384 ukumemetheka kwalomkhuhlane kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga yonke kusukela namuhla. Amabhizimusi amanengi asevaliwe ngaphandle kwalawo abalulekileyo kakhulu afana lamavinkili athengisa ukudla lezinye iy'ndingeko zikazulu kanye lezibhedlela. Uzulu laye kasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama kusiyachaya ihola elifanayo njalo ekuseni. Uhulumende uthi uzulu kumele ahlale ngekhaya ngaphandle kwabantu abalutshwana abasebenza kunhlangothi eziqakathekileyo ezifana lezibhedlela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Aleki Ndlovu.
Thina njengabantu abazisebenzayo siyakunanzelela ukuthi sokusiba kubi kakhulu nxa sikhangela inani labantu abalahleka ngenxa ye-COVID-19. Yebo kambe bese siqalisa sibili ukuthi amabhizinisi ethu abe lamahlumela kodwa lathi nxa sikhangela ama-numbers abantu abasithiyayo akusijabulisi lokho. Akusijabulisi bese siqalisa ukuthi sisukume sibambelele sicocomele kodwa ngomumo wama-numbers e-COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi uthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown. Siyakukhuthaza ke lathi ukuthi abantu asiqinisenini ukuthi silandele imilayo yabezempilakahle labe World Health Organization.
Ku-lockdown yakuqala uhulumende wathembisa abantu abazisebenzayo njengani izimali kodwa zagcina ziphuma nzima sezidliwe njalo yi-inflation. Kuyini elingamkhuthaza khona uhulumende kathesi?
uncedo esilucela nxa siya phambili okakade sithi thina uhulumende nxa esithi kakube le lockdown sicela ukuthi ancedise labo abazisebenzayo abone ukuthi nxa kuthiwa valana amagedi likhiye lihlale phansi livale imicambo lingayisebenza kakube phela lama provisions akube loncedo lokuthi abantu babe supported in terms of ama food supplies kungenjalo kusuka bese kusiba nzima bese kungathi abantu izephulamthetho ngoba ukuthi umuntu avalelwe endlini kodwa engalakho okokuphila ngakho usikubona kusiba nzima kakhulu njalo kuhlukuluza abantu kakhulu
ama bhizimusi enu njengoba beselisebenza ungathi beselivuke okunganani
kankomo uzananzelela ukuthi ukuphila kwethu abaphila ngokuzisebenza kweyeme kakhulu ekusebenzeni lokutholeni imali nsuku zonke ngelanga ngelanga kanye lokudla kodwa ke ukuvulwa okwenziwa kuqala besingakaze sibe ngabantu esingathi thina sesirecovile kakhulu lockdown ABC edlule uzananzelela ukuthi iqondane lesikhathi kumele lapho abantu barenewe ama licenses kanti njalo nxa sebe renew ama licenses bekumele ukuthi sithole indawo zokuthengisela umunicipality sinike indawo zokuthengisela lalezo ndawo bezingakalungiswa usuthola ukuthi leyo nangwayo i license ifuna imali enene abaningi besingakaze sibe ngabantu esesikhuphukile sisafike ezingeni lokuthi lezo mali sibe lazo
Umnumzana Alec Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association kusenjalo inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi amapolisa kumele avumele intatheli izindaba ukusebenza sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe Inhlanganiso le ilovele uskomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga incwadi ngoba intatheli zindaba zike zahlukuluzwa njalo ezinye zabotshwa ekuvalweni kwelizwe kuqala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela intatheli zindaba iYoung Journalists Association umnumzana Leo Monende.
Sithabe kakhulu sibala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapholisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown eyokuqala kwakuyinto embi sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu sabona ayebotshwa amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumatsha njengamasotsha esawubona edolobheni leHarare so incwadi le ewenzayo yikuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapholisa lawa amancinyane lawa nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli lindaba silalo ilungelo lokusebenza ku-lockdown le eqalisa ngolwesibili lokhu ulandela umbuzo esawubuza u-vice president Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele press conference ekhuluma lentatheli lindaba sambuza sathi ebantwini laba awusitshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akulantatheli lindaba kwasekuthiwa hayi sizakulungisisa so kukhanya i-media history of Southern Africa ibone very important ukuthi itshele isikhulu samapholisa ukuthi thina lathi njengentatheli lindaba siyavunyelwa njalo we are an essential service
ku-lockdown edluleyo ungathi amapholisa aliphatha njani njengentatheli zindaba
ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli zindaba ziyaliswa ukungena edolobheni zile accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise ama-socia zitshengise amapholisa amapholisa ethi hayi biyele endlini yona asikuvumeli edolobheni sabona abanye betshaywa njengokukhulume engikwenzileyo yokuqala sabona abanye bemashiswa hayi i-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni sabona abanye bethathelwa amakhamera abo bethathelwa amafoni abo ngamasotsha lamapholisa labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi sabona abanye bebotshwa futhi intatheli zindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kuka-Frank Chikore lo Samuel Takawira labo ababanjwa be-interviewa omunye owaye-abductwe yi-state security kumbe abathi waye-abductwe State Security wa abe MTC Alliance ochoana mamombe ne Time Arrow lo Cecilia Chimbiri. So izinto esahlangana lazo lezi ekhameni wethu wawusinqa ngahlangana wawusesaba so thina sithi sifuna ukukhipha ukwesaba lokho lisishiye sisebenze silobe sibhale lokho esiyabe sikubona lati lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho sizabhala njalo.
Kule ntathelizindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni, kuyini elingakuxwayisa abaqhathi abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intathelizindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses, abanikazi lama-editor, yikuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye-entertain izindaba zonke abayabelazo, njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini, nxa kusenza ezihlalele endlini, sekulobulembu i-internet, umuntu yakwazi ukuzihlalela ezisebenzele esendlini ethumeze izinto ayabe ezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende ukhanya ama-minister, ama-MP yiwo afuna intatheli izindaba asenza thina singene edolobheni every day. Laba bantu babiza ama-press conference, kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume ese-ofisini yakhe, simbona live, sibuza imibuzo ku-live yona leyo, sisebenza sisezindlini zethu, sikwazi ukuthi hayi sikhatshana le-COVID-19 le, njalo lathi siyenza ukuthi kumbe sizama uku-reduce ama-cases.
Umnumzana Leo Monente ngowenhlanganiso ye-Young Journalists Association.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sikhangela iziqondiso ze-COVID-19 lockdown eziqala namuhla. Iziqondiso lezi ziphambanisa njani impilo yabatsha eZimbabwe? Siphinde sinike ithuba abasakhulayo abakhanya bephumelele emisebenzini yabo etshiyeneyo ngomnyaka odluleyo. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMike ngo 8 mtambama.
Icala le High Court yeMasvingo namuhla lizahluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okwesikhathi esedlula umnyaka unkosikazi Shila Chisirimunu akhululwe ngemali yesibambiso ibail. UChisirimunu oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uqale ukupika kunsukwana ezedluleyo ngemva kokutholakala elecala lokudala udlakela ngesikhathi ababalisi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi nyakenye eMasvingo. Amagqwetha akhe azacela ukuthi akhululwe ukuze aphikise isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala evela ngekhaya. Sixoxele siphathamandla se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Jingwanangwana.
Ukubotshwa kwe-Comrade Shila Chisirimunu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo, bekhalaza ngokuthula belabanye, yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo, abanye bonke bathiwa bahamba. Akusiphathanga akuhle njalo, ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguye okhethiweyo, abanye bonke bayelwa bahamba, yena engumama njalo ukhanya omama akusamelanga bekhalaze labanye. So akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, siyabe silokhe silwela ukuthi uComrade Chisirimunu aphume, sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo, ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye. Sikhangelela ukuthi uzaphuma njalo, akasuze atholakale lecala, ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke, ikwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ukubotshwa kukaChisirimunu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa?
Nazi kangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwanga kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu esikhalaza sikhalela ukuthi sithole imali yethu ingama-US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama-US dollars ngo-2018. Asiphathanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside thina lokhu esikhalaza siphiwe imali encane hluleka lokuthi siphilele imuli zethu. Sathina sesingabantu ababuyela emsebenzini lokhu esikhalela imali yethu, sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane owe-COVID singela zinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owawukhona ngesikhathi naleso. Kunje lakhathesi izikolo zivuliwe, abantwana ababhalayo babuyelile esikolo, lokhu siqhubeka umumo lokhu njalo. So sibona ngani thina njengababalisi uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu laleli nxa sisenzela izinto senza ngokufuna kwabo kodwa kungalalelwanga ukuthi thina kanti vele ngwini esikufunayo kahle kahle.
Emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo. Lo nyaka siqala nje u-2021 kuyini elikufunayo kuhulumende?
Thina njengababalisi indaba yethu ayikatshintshi lokhu esikhalela imali yethu ingama-US dollars kumbe ilingana le mali lama-US dollars esasiwathola ngo-2018. Lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapho ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December, ngo-November nango-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingene kiyo ngoba kuyabe sokukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances sabe singasazitholi ukuthi ukuthi imali ihola ngenyanga kaJanuwari iyabe siyihlile. So sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo. Njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulo mkhuhlane we-COVID-19 thina babalisi kuphe sibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozini enkulu kakhulu. Sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwile asinike izinto ezenelisayo kumbe izikolo zike zime ukuvula kuze kutholakale konke okudingakalayo ukuthi abantwana lababalisi bevikeleke emkhuhlaneni we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yama-Augmented Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi intatheli izindaba ebingabonakali uKhosta Nkomo uphendukile ngekhaya izolo esithi ube kuleka ezintabeni. Inkundla yesayithi yona ithi kulesidumbu somuntu ongakaziwa esikhutshwe kumfula uZambezi namapholisa izolo. Isidumbu lesi ayisiso somuntu owele kudonga lwefolosi ngelanga le-New Year. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Ubaba uGawule uyazizwa ukuthi kuthini la noma ethi imigwaqo iyalungiswa ngoba thina kwelakithi imigwaqo lokhu injalo nje. Umgwaqo osuke eBulawayo usiye eNyamendlovu udlula usiye eTsholotsho awukayizwa next. Imoto zihamba ayibeke elinye iviri phandle enye nayibeka elinye iviri phandle. Uma ethi imigwaqo iyalungiswa kulungiswa yiphi kanti? Olulungisa kini kuphela amashoneni? Ngiyakhetha.
Lokhulumayo ngu-Sister Bettina u-Memory Nyathi weKwanda South endaweni yasezelezele esigodini esimnyamanyali lingelelo. Ngithemba lingene kahle eminyakeni omusha u-2021.
ST
Studio 7 sanibonani, sanibonani Studio 7 nonke ninjani. Ya bengisacela ukukhuluma nabantu beMDC Alliance ukuthi abakhohle abalahle ithawulo nangokuchamisa wethu. Akakavula iqembu. Iqembu eselikhona lisesemthethweni likaMonzora nomakhuphe. Yilo iqembu eselikhona lisesemthethweni. Elikachamisa alisekho emthethweni, so uchamisa akakavula iqembu. Angazi uma kuseyethukhethweni ukuthi yena uzohamba ngani. Kunini simtshela thina sithi kahle kahle kobatshelwa yimi ukuthi khona uChamisa uzobashiya esigangeni ehlathini. Okwamanje nje sokunjalo, sokunjalo nibheke kuChamisa uyabaleka ke manje kwala. Thina sihamba noMonzora nomakhuphe. Thina sihamba noMonzora nomakhuphe. Siyabonga uMonzora ngokuthi usesehuye osebambile, osebambile iMDC Alliance. Ukuthuka uMakhuphe sokuphelile, sokuphelile. Angithi beningamthandi vele. Ningamthandi uMakhuphe, umama wesizwe, sokuphelile. Umama usezoba semva kwaMonzora. Siphushele iqembu liye phambili. So uMakhuphe it's a hero. Even though bengasamkhetha ngokuthi uba yipresident, uMakhuphe it's a hero, 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 hero.
Linjani, linjani lonke ku Studio 7 abalaleli labafakazi. Ngithi ngisole kanti u president uthatha njani ilivi kunje? U president bani othatha ilivi kunje? Chiya ke ilizwe lisiwa. Uthatha njalo ilivi le esiya kuphi? Ilizwe linje. Hayi, lo president mina ngicabanga ukuthi ufuna ukuvotelwa out because akekho umuntu ongachiya ilizwe ngesikhathi esinje yena ekukholiseni. Abanye opresident abalali ukusaba amalanga bevisitha lapha lalapha yana besiyabona ukuthi abantu baphila njani, umkhuhlane uyenza njani. Berenovetha lapha nalapha ukwenzela ukuthi abantu abagulayo bekwazi ukuhlala kahle ngaphandle kokuthi thina yithi kwele Zimbabwe bathi inamba yiyo le abayikhulumayo o-14,000 beyenzela ukuthi labo babenefit ezimalini lezi ezibuya ku-UN kumbe i-World Bank ezokuncedisa. Kodwa ngeqiniso upresident kabuye atake over because uVP lo hayi uzamosha, uzamosha ngoba le nto le ifuna isikolo lesiningi. Kufuna ucabangela abanye abantu before wena. Kumele ucabangela abanye abantu ilizwe lonke before wena. Akukhona ukuthi ucabangele wena injabulo yakho ilizwe liphela kungekho elikwenza. Abahlanzi imali bathenga umuthi bephume kithi.
Studio 7 inkosi nathi Ndlovu. Mnambona okwenziwa ngu-Donald Trump kuyikuganga nje, kwenza ihlazo. Yini kusho ukuthi into eyiredi ngatshintshi bemnyama kufana la into eyenzenziwa uMgabeni. Funa nje kwenza ukuthanda kwakhe aphume nje esikhundleni adede lo munye. Kanti ngifuna kuguqulwe njani ngoba into uyabona into wadliwa abukho ubufakazi buphethe bokuthi warojwa. Kadede labanye uTrump uyaganga, ufundisane kakhulu ukuthi ne-Afrika amazwe asathuthukayo sivele sibuswa ngabantu abangafuni kuchiya ukudla kanje. Ngiyabonga.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izikolo zivuliwe kwele Kenya izolo ngemva kokuvalwa kwazo ngompimpitho nyakenye ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ele Israeli lithi lanxa sokutheni kalisoze livumele ele Iran livumba izikhali zempubhiso. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uyavota namuhla kukhetho lokudinga abameli besigaba lesi ababili kudale leSenate. abaphethe izikhundla lezi okwamanje ngabebandla lama-Republicans uSenator David Perdue lo Senator Kelly Loeffler. Ukhetho lolo ngomphehlo iranoff ngoba akekho othole amavoti adingakalayo phakathi kwababili laba labebandla lamademokrasi abancintisane labo kuqala umnumzana Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff. Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ngoba yilo oluzaveza ukuthi yiliphi ibandla elibusayo kudalele Senate. Luza njalo ngesikhathi umongameli Donald Trump ezama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukhanya ngathiwa i-early vote ibiyi 2.5 million and sibona thina Stacey Abrahams wahamba yena wancedisa ukuthi campaign or a canvas for ama-voters eGeorgia ukuthi aphume ayevota isithi i-black vote lapha ukuthi bona babe ahead of the game. So asazi vele ukuthi kuzozala nkomoni ngoba iGeorgia is predominantly a Republican state, of which this year since 1992 or 96 the Democrats won it on the presidential election. Ama senator lawa ama Democrats angawina, then they become the majority in the Senate. Ama Republicans angathatha noma one, then they remain the majority for the next 4 years, next 2 years ngoba in 2022 kulamanye ama elections.
UTrump ubanjiwe efonini ku-audio esigcwele enkundleni ezitshiyeneyo izama ukubandezela iziphathamandla zebandla lakhe eGeorgia ukuthi zimdingele amavoti angekhoyo ukuze kuthiwe nguye owanqobayo kulolo khetho. Ungathini ngalokho kahle kahle?
Indaba le ka president asizake sikubone lapha eAmerica, mbeni kwakuyenzakala behind closed doors, sake sakuzwa kukhulunywa ngendaba zika Nixon but thina sasingakazalwa, but kwaku kind of underground. Kathesi okokuhamba upresident efuna ukuthi abantu beGeorgia bamnike amavoti angekho, asizake sikubone thina in the democracy of America. So sizabona labo ukuthi bazayihambisa njani leyo ndaba. So sizabona lapha nge-Wednesday ukuthi will the vote Congress finally stop all the nonsense.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Lapho nge-single yabo ethi amandla akho sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kanye labane ababhubhileyo. Ukumemetheka kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe kuqala namuhla. Imisa Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inkantolo ye-High Court eMasvingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka lenyanga ezine uShila Chisirimono akhululwe ngebail. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.